Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani zulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 10 Nhlolanja 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
into esizenzakala elizweni kutshengisa ukuthi khona kulezinto ezingahambi kahle.
Kulesigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sabulala owesifazana oleminyaka engamachumi amathathu.
Lati songakhona ukubisela. Asi ukuthi siyabasaba mara siyaba respect. Kodwa into abayenzayo ukusenza sisigcine sikhathala ukuthi ayikho emthethweni.
Kulimele abantu elokijini le-Alexandria eSouth Africa ngolwesibili ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela ngolwesibili.
Nxa kuyikuthi onozindaba bona bezimele bodwa. Sinathi ngabantu abazi umsebenzi wabo.
Inhlanganiso ezimela intatheli zindaba elizweni zithi zizaphuma leziqondiso zokulawula umsebenzi wazo nxa uhulumende engaqhubeka emadolonzima ngokuphuma lomthetho wokuzilawula ngokusebenzelana lazo i-co-regulation. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngwesingenele enye imuli endlini izolo eHarare sabulala sadubula owesifazana oleminyaka engamachumi amathathu lanye 31 wafa ngemva kokumtshontshela imali engange US$60 kanye labo makhale khukhwini. Amapholisa athi umsolwa ubehlome ngovolovolo njalo evale ubuso ngemask. Athi uchaye ugogo oleminyaka engamachumi phose ayisithiyagalombili i-78 kulindlu edolobheni emuzini we-Waterfalls ngogodo. Kwathi omunye wesifazana lo ezama ukumbamba wamdubula ekhanda wahle wafa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukhuthaze abangaba lolwazi ngesigebengu lesi ukuthi baze phambili. Ubugebengu babantu abantshontsha behlomile sebubhahile kakhulu elizweni. Ngomgqibelo umthethwandaba webutho kobulawayo ugwebe amasotsha amathathu ukuthi apike kweminyaka elichumi lanhlanu 15 ngamunye ngemva kokuwafumana elamacala okubamba inkunzi ehlomile ukugqekeza lokuntshontsha. Abathathu laba ngu-Fortune Ndlovu, uRathiel Manyanga, loKainos Masase. Ibutho lithi bebesebenzela e-4 Infantry Brigade eMaswingo, njalo bonke bahle baxotshwa umsebenzi. UNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli weSouthaton edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Le into iyadanisa kakhulu. Into esizenzakala elizweni kutshengisa ukuthi khona kulezinto ezingahambi kahle. Ungathi ukhangelise kahle ukuthi khona kathi impopo le abantu bayithatha ngapi. Uzabona ukuthi khona iphuma emasotsheni. Kungani iphuma emasotsheni? Abafana abasebengena kathesi ngabafana abafuna imali. Uhulumende kakuboni khonokho ukuthi khona abafana laba imali zabo zilutshwani balendlala.
Sibona lawa amasotsha abambe inkunzi agwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka elithumi lanhlanu 15. Ubona isigwebo esinje siqeda ubugebengu emasotsheni yini?
Ukuba gweba akusizi lutho. Into eqhakathekileyo lapha kufuze amasotsha baphiwe lokho abakufunayo. Kufuze amasotsha engalambi indlala. Ungathi ubuza ukuthi kodwa liyenze konoko ngani, uzabona ukuthi kona abantu laba balendlala ezindlini, bacabanga ukuthi kona abantwana bahamba ngani esikolo. Mina lokho ngivusela kuminister of finance. Uminister of finance I think is the worst minister ever ukuthi kana abambe into leye ministry. Gavele gaboni into ezilengozi. Singatsho nje amanye ministries akatholi lutho akula ministry ongahamba kiyo abakutshela ukuthi kona uminister wabanika imali ngaze sibudgetiziwe iganga le into le iyesabisa kakhulu mnumzana umuntu lo mnumzana omthuli Ncube nxa engazanga akhutshwe umbe achintshe ubuntu bakhe kuza kuba lengxaba ngxoza elizweni la uzabona ukuthi kona ivini thina esisemo yomkakashweni ngendaba yezamabadla lezi bazacina bona abantu labanaziye nje sebejoyina nje kutholakala abanye abantu abazaganga basponse ukuganga elizweni akubone konoko kuvuze uhulumende esibili alibuke ngoba lapha abalele bakhohliwe esibili ukugohlwa kugohlwa
ungaqedwa njani kahle kahle ubugebengu osobubhahile lobu elizweni busenziwa yiwo amasotsha lozulu nje jikelela abantu abavele beyisigebengu nje
into ekhona ukuthi kuphele lokho one owawuqala i-security service yonke kuze ibe happy nxa i-security service ingaba happy kutsho ukuthi khona bazasebenza umoya wabo ukhululekile kungela kufoswa abantu laba amapholisa alapha eZimbabwe ngabantu abasebenzayo kakhulu ungazobabuze ubudlwangu bonke obenzakala elizweni bayakutshela ukuthi ngubani ohlala so endaweni yenje akula nto ongayicatsha ebantwini bonaba but kathesi bayayekela ngabomo uzabona ukuthi even emakhampanini ungazwa ukuthi okhona umuntu urojiwe umuntu yena loyo yabe enemali eningi kulo muntu oyabe ephakathi khonapho okhulumileyo ukuthi madoda bani umuntu lowu ule mali njengomzekeliso ongakhangela abantu bakofosethi laphana bayenza stage manage lamapholisa lamasoja ukuthi khona i-CIT yabo ithathelwe imali e-CIH noyi so kufuze nje umuntu wonke abe ngumuntu ohola into engathi ingcono yikho mengimblema uminister lapha uminister we-finance nguye olakho konke the ball is in his court so nxa engazange atshintshe ubuntu bakhe bonabo sizabona okunye okumangalisayo lapha abantu sebethathelwa nje izinto emini njenge-South Africa
umnumzana Peter Moyo ngummeli wesigaba se-Southerton edale lephalamende ubekhuluma esicingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare abantu elokijini le-Alexandria e-South Africa ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela uThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo ese-Johannesburg kwele South Africa
sekulamaviki amathathu iqula lezizalwane zakwele South Africa elizibiza Alexander Dudula Movement libhoda elokishini le-Alexandra likhuthaza izizalwane zakwamanye amazwe ezilezitolo lemisika ukuthi kaziphume ziphele kuleyo ndawo lokho kubangele ukuvalwa kwezitolo lokudilizwa kwemisika udlakela lolu luqhamuke izolo ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa zizama ukuthengisela endaweni lezo okususwe kuzo abantu bokuza abokuza lezizalwane zakwele South Africa bebelwisana ngamatshe izitina lokunye okulimazayo kwalimala abantu abaphose bafike ichumi lobanje bebane kuphela abagcine besiya esibhedlela isikhulumeli seqembu le-Alex Dudula Movement unkosazana Agnes Malachi utshela bezindaba ukuthi abantu bokuza yibo abaqale udlakela lolu
siye saba ngoba omunye wabantu bokuza odabuka eZimbabwe uthe igazi lizachitheka abantu bafe
because they are not prepared to go back home so South Africans are shaken by this
kodwa ke sizalwane seZimbabwe singathandanga ukuvezwa igama sithi basukelwe nje bezidingisela emsikeni yabo
nathi singakhona ukubisela asikuthi siyabasaba mara siyaba respecta kodwa into abayenzayo kusokusenza sigcine sikhathala ukuthi ayikho emthethweni
kodwa ke izalwane zakwele South Africa zithi yizo kufanele zibe ngabanini bemisika lamanye amabhizimusi amancane haji abantu bokuza kodwa ke izenzo zabo lezi sezijiya amabhizimusi amaningi lemisika eminingi ivaliwe osekulethe ukuthukuthela okukhulu esinye sezalwane zakwele Mozambique esithengisa emsikeni sithe ngeke besavuma ukuhlukunyezwa
phela kusho ukuthi labantu labasihlula no abasikhule sibanikile isikhathi sokuthi sibahlunipha manje ikuhlunipha finish
kwathele
lokuseleyo ne masingazwani ukuthi sipakisana sonke la akuzohlala kunje kunamuntu ozodayisa
ungadayisa umuntu wonke umuntu
kodwa ngiqembu ledudulaleli licha phansi ngentonga lesithi into yonke iza kumakhumileli kuleli lokishi baze baphume bonke abokuza ikakhulu abaselizweni ngokungekho emthethweni usikomitsho wamapholisa emhlubulweni Alexander uBrigadier Max Masha uthi lokhu ngeke kwenzeke.
Those that want to protest are free to do so, but they should not.
Bengatshengisela kulacala kodwa bengaphazamisa uhamba kwabantu siyababopha.
Anybody breaking the law will definitely be arrested.
Ukufuthelana lenzondo phakathi kwezalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe sekwandile kakhulu kusukela kusungule umnyaka kubangwa imisebenzi lendlela zokusiphilisa. Ngevike phelele umphathintambo ogatsha lwezamapholisa ukhuze amaqembu abalisa idudula ukuthi ekele uhamba ehlukumeza loba ukuzingela abantu bokuza ngoba lokho akukho emthethweni. Kodwa ke leso sixwayiso ukukhanya siwele phansi njengoba lokhu kuhlukumeza ulokhu kuqhubeka. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguTuso Khumalo.
Inhlanganiso ezimela intatheli izindaba elizweni zithi zizaphuma leziqondiso zokulawula umsebenzi wazo nxa uhulumende engaqhubeka emadolonzima ngokuphuma lomthetho wokuzilawula ngokusebenzelana lazo i-co-regulation. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende esehluleke ukutsho ukuba intatheli izindaba zizalawulwa ngumthetho wuphi. Umnumzana Lennox Mhlanga omele inhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ uthi intatheli izindaba sokumele zikhokhele kumanyathelo amele athathwe kulolu daba.
Lokhu kuqakatheke ngokuthi uhulumende engangenela akusela ukuthi uzakhangela kuliphi icele. Uhulumende njengoba semazi uhle ngena ngesicathulo nxa kuyikuthi onozindaba bona bezimele bodwa sinathi ngabantu abazi umsebenzi wabo.
Okugcizelwe ngenye intatheli izindaba uNkosana Dlamini yena othi bafuna umthetho ozabalawula bezimele.
Nanzelela ukuthi kungumkhuba oprogressive umhlaba wonke jikelele ukuthi inhlanganiso ezishiyeneyo zenelise ukuzilawula. Singakhangela amagqwetha, singakhangela odokotela bayazilawula, kanti thina kuyinongasehlula ukuthi sizilawule. Zananzelela ukuthi uhulumende weZANU-P F okhona okwamanje uma efaka imithetho uyabe efaka imithetho ekhangele elinye icele elezepolitiki.
Omunye obesemhlanganweni lo umnumzana Nkululeko Sivanda uthi njengentatheli ezindaba bakhathazekile ngomthetho ofuna ukwethulwa nguhulumende engakhulumisananga labo.
Lo ubungumhlangano obuqakatheke kakhulu ngoba kulapho okubonisanwe khona ukuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi intatheli ezindaba zisebenze ngendlela ezizimele zodwa ngayo kungela imigomo ebekwe nguhulumende welizwe esingathi yi-state regulation of the media. So bekungumhlangano othi uqakatheke kakhulu njalo umhlangano ojonge ukuba kulungisiswe ukuba kuyiwa phambili buyini obungenziwa ukuze lumbono ukuthi onozindaba abasebenzi bezimele ungagcwaliseka kanjani.
Kodwa umsekeli kamphathintambo oze kwethulwa kombiko umnumzana Kindness Baraza uthi uhulumende uselungisa lumthetho.
So vakathaza kuyilana vatori venhau ivava neZimbabwe Media Commission. Saka takazo isusu seministry takuchiita bhiru racho.
Okwakuqala laba basolayo baphuza ukuletha impendulo zabanikeza isikhathi njengogatsha sabathi basinikeze behluleka ndawonye leZMC njengogatsha lwezendaba sesabhala njalo umthetho lo usukugqweda lelizwe.
Umphathintambo ozokukhishwa kwembiko izolo uthe uhulumende usecabange ukwethula umthetho olawula intatheli izindaba owe-media practitioners olakho ukuphuma ngenyanga ezayo ngemva kokwehluleka ukuthola imibono yenhlanganiso lezi zimela intatheli izindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi amapholisa asebophe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 10,804 besetheswa icala lokutshekeja. Abantu laba babotshwe phansi komkhankaso othiwa isitshekeja kasiphele. I-commission yezokhetho eZEC yethesa icala umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, lokuzama ukudinga usekelo ngokusola i-commission le. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7 okhulumayo uJay Moyo. Ngajabula le audio mayingafundwa. Mina ngiyafisa ukuthi nganthwa sibambaneni maZimbabwe amahle. Lama opposition party ube siyabambana kuzwe iparty 1, iparty engathi ngcono nabantu abanengi MECCC ekaChamisa. So uma siyaqala ngama party la angenabantu kusuka kube nzima, kuyoba nzima ukuthi siphe ipoison le iZANU-PF. Uma opposition party angene kuChamisa wonke ngoba umuntu labantu abaningi lokho kuningi lokuza kubona apho siyababona bonke osibangilizwe but ibangilizwe sasemuthe endimeni le lo mkondisi manje ukuthi angawini iZANU-PF vela angeke ayiwini. So asiqaleni siwini khipheni iZANU-PF abantu abangene kusisi kaChani sasibona ukuthi kuhamba njani.
Salibonani, salibonani lonke Studio 7. Ngikhuluma seJubeki ekhaya kuseCholocho. Mina nje igama engalikhuluma lapho ngathi khona laba abantu abayenza amaqembu abaningi abantu abangafuni iZANU iphume abantu abafuna basebenzisa abantu ngabe ngani bahlangane babe yimbumbu bakhiphe nje iZANU abantu bahlale kaeslize iZANU kayiphume maluka lenza amaqembu amaningi liyenzani funa ukuthi iZANU ingaphumi ihlale ikhona embusweni.
Salibonani, salibonani bantu bakithi. Mina igama lami ngiqhubekani Moyo ngicela abantu bakithi beke bebeyazi into abayifunayo empilweni kambe shiwa iZANU akulamuhla yiloku ibusa namanje loku iphela angani lesigqoko masidala siyatshintsha ukutshintsha igqoko isigqoko esitsha akabantu mabeke betshintshe iZANU beke bevotele iphathi mhlawumbe maybe singaphila ngcono kunje sosisemazweni amazweni wonke amazwe bakhala ngabantu bezimbabwe ezimbabwe ukuthi sisuswa yiyo le ZANU abantu mabeke bebe nengqondo yokuthi kona bekwazi ukuthi bafunani leni iZANU kuyafana thina iZANU ayisenzela ukuthi asila president ezimbabwe ongcono uma ngavotela phela imthwakazi esike sibone sike sibe le president emvele obetshintshe yona iZANU. iZANU makayiphume sesikhadile ngayo ngeZANU noma singazilutho kwakudala okunye kwayenzakala iZANU makayiphume abantu beke bezamukela amanye amaphathi ngonyaka ozayo makuyiwe emafini abantu bekwazi bafunani hayi sesingale iZANU amboni kulo muntu olengqondo ongabe sabhizeloke landelana lezinyo ngayo le ZANU thina isenzela ilutho yonke into nje yenzakala emakhaya abantu kufanele bezenze izikolo siyaziyakhela nezibhedlela yona ayilali uncedo ndikhizana abantu ma icela ukuthi abantu beke bezama bekwazi ukuthi bafunani empilweni ngoba ayikho nje into abayifuna mangabe lo babebevotela le ZANU ukuthi into ababeyifuna yini eZanini ngoba iZANU ayikho into ebayenzela yona. Ngiyabonga.
Hey, sanibonani, sanibonani, sanibonani ngosakazi bahle abahle abasitibe Studio 7. Hey, ukhulumayo uNkosinathi wabandlovu dawa eplant ohlala ngihlale eBetrams. Hey, hayi kezwakala basakazi nami liyakubakhuluma abantu bevotela lo Shamisa. Sivotela uChamisa, vutela abantu kodwa ke mina ngibuze ngithe ukuthi ngibuze kuwo lawo bonke abantu basesindebeleni ngithi kanti kuzoba nini bengabona ukuthi le nto indlela abahambayo ngayo le iyabalahlekisa kumbe kuzoba nini because angaze ngizelele uChamisa khona noma engabetawo ngaze ngimuzelele mina ngakagolisinde kodwa uzoza umuntu uthi ngivutshani yini ungavula amehlo nayo into okuncane lokusalandana bamakhehla kushona incindezele ibona iphuma yini ungatshintshi indlela ma ubona ngathi into azihamba hayi uhamba. Mina ngithi khohlanga amashona, khohlanga amashona. Bafikile abantu basesindebeleni sesifumele. I-history besingayazi esindebeleni. Sesiyifunde manje siyazi indaba yokuground ayizange siyibone sifundzana sikwazi sifihlele konke sizibona manje ngomqondisi thina sithi ngiyana kumthakazi ngiyana kumthakazi MRP khona ya noma kutheno kufanele siyebo noma kutheno nobe sixosha la lati saphaswa sixosha mashona sizoswa sixosha la sixosha khona kodwa ngingena ku MRP thakazi khona khona iqiniso straight njalo ngumuntu omncane osilato sibona besidonga yasafuna makhehla thina la zokubulana thina sifuna abantu abancane manje lawo abadala abasarojwa ngomumbu okwelilela khohlwa nabo abadala vele ekhaya bazobatshela bazokutshela ngokuthi bona bayaumnanga babanetharo la thina sifuna umuthi sifuna impumelelo intuthuko sizitshintshile manje new generation nokuthi old generation iphele i-old generation vula amehlo ngesindebeleni noma ukuphi vula amehlo nangakho ngeza kusiza ngochamisa kusiza fo labo abantu behlekile vele ekuqaleni so ishona ishona sikhohle asikhohle sikhokhala kwazo into nenyoka yinyoka ngeke utshintshelwa never so khohlwa mfowethu wena ozitshela ukuthi ulalitshamisa eyochamisa eyogqoka isikhiphiziyeni eyochamisa fuck off
njani indawo hayi siyamangala noma siyayiludlakile kuluhle kodwa iqiniso akula muntu ongabazwayo phela umnangagolo endlebeni zabantu emehlweni abantu wokumuntu elaleli kuyibo abaphethe udlakile wonke umuntu ungithemba akula muntu ongakwaziyo akula muntu ongayaziyo amazwi kamnangagolo kuyenka kuyibo abakhuluma beqeda lapho bethatha abantwana abancane amayuthi bebathengela utshwala bebathengela imbanje bebathengela amadrugs bethi bayehlasela ama-opposite party abantu abaphehle udlakele elizweni lala ababulala abantu vele bayazi mnangagolo chiwenga iqiniso lihle yibo abantu abaphehle udlakela ngoba akula kuthi bazothi sebejika kuthi wakhulunywa kade everyday kuhlala kuhlaselwa abantu ekhaya la abantu babulawa suku zonke ekhaya aso bantu okungathiwa kona bakhuza udlakela bona bekhuluma suku zonke emehlweni abo umnangagwa vele kakuso president vele akula president ongcole njenga izandla zikamnangagwa zigcwele igazi yikho nje ubona kungela nto azafayize right kanti vele uzoyenzani khohlakele umnangagwa sikhohlakala idumane vele ukuba upresident kakumfiki khona nje ngendlela adali ngakhona ngendlela angafundanga ngakhona uzisa ubuhlungu kungafundi kwakhe kuze ubuhlungu ngakho angeke kube ngupresident baningi abantu abafundileyo lapho abangayenza ngcono or bethatha umntwana omncane ukugresevile bafake ehlanywe zikamangapho engayenza ngcono dani ikhehla lesiligisi
salibonani sanibonani salibonani hlobo salibonani basakazi bethu abahle salibonani balaleli be-Studio 7 obingelelayo ngu-Amrosi umntaka maphosa laphana e-Crossroads kobhanko enduneni lwenduna awu siza ubuhlungu kambe ngobaba uGawule osowadla amathi asempumalanga waze wakhohlwa nabantu bakuba babulawayo yonke into embi enziwa izane uyayiphika uyayibusisa izane ekwenzeni okubi kangaka izwe lifile limabheketwana libonakalo linjani kodwa yena lubaba lamthatha kuphi esizweni sakamthakwana awu namhlanje uyaphika ukuthi uManangagwa befanele ayefike eJolotsho usesithi bekuza uvice president uvice president nguyo melabela abantu abayi 3 awu kayifizana sivoteni kahle bakitha sivoteni kahle bakitha sivoteni kahle mthwakazi omuhle awu nibe bahle nivoteni kahle nivoteni kahle nivoteni kahle sivoteni kahle bakithi kuphuma indlala ekhaya makuphumizana uphela fana nokuthi kuphunya kuphuma indlala ekhaya fana nomuntu ochithe isitsha lesi sinokudla kubabayo wabaka ukudla kumnandi kakhulu siyabonga bakithi nami ngiyaguququzela ngilapha eJohannesburg eGoli eSandton ukuthi abantu bakithi kabavote kahle bevote iqembele zabheka isizwe ukuthi simi kahle njalo abantwana bethu bayahlupheka ezweni lasegoli
studio 7 studio 7 engiyalibingelela lonke abasebenzela ku studio 7 notungamele inkomo okhuluma yolemse hayi ngibonga abantu basetsholoji abantu basetsholoji ngiyababonga abayenza ukuthi isitha sabo sithi siyabavakatshela besitshenisele ukuthi hayi sithi sakwatile ngaloko akwenzayo ngombhuqazo lo wawuyenzayo awungeke uthi nanobhova lukulume lukulume lusuke lapho luvulale inyamazana qizane lo muzi wakho usuke lapho uthi uyayadla inyamazana leyo iyakubulala ngoba layile poison umnangagwa ngubhova namhlanje uzama ukuzincengela ebantwini wasetsholotsho yeye njengogawule lolamanga kangaka gawule kati yini unamanga kati e unamanga gawule kuyamkhulumela umnangagwa wakho ngoba usafuna nje imali lo yohola kuzana lobukhulume kakasa nje azwakalela ukuthi hayi umuntu wamanga nje ujabulisa izano kodwa ke njokane kukhipha kulesi situlo gawule uzazibhachika gcwala umoya uzogcwala umoya bhururu umuntu wesintwini wena ya amagama akho uma ukhuluma uzinanzelele loba nje udla imali uyi-1 imali yezano kwazi ukuthi ufana lo muntu ofuye undofa uma usidla imali kandofa obe kwazi ukuthi udla isikweleto eza kuzano lapho baza kukhiya bhururu wami
salibonani bantu bakastudio 7
7 labalaleli boka studio 7 bonke abakomthwakazi amandebele wonke siyacela ukuthi lati ke eke fundo yama audio yethu hawo kathi thina lokho sesilela emuva ukwetha ama audio kunjani wena laba abantu wena laba othaba kachamisa sisisi ama audio abafunda ukuphela yibo kuphela abakhulunywa ngabo sisisi kombela studio 7 le kachamisa le agcina ngasakwazi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, eleBhilitane libikwa selingezelele uncedo lwezikhali elizipha ele-Ukraine ukuze lilwisane lele-Russia. Kungakaqali impi ye-Russia lele Ukraine elebhilitane lapha ele Ukraine imota zohlobo lwama tank eziyinkulungwane ezimbili 2000 njalo libikwa selithumele ezinye njalo eziyinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha 1615. Kulembiko ethi izikhali ezaphiwa ele Ukraine ngelebhilitane sezisetshenziswe ukubhidliza izikhali zakwele Russia. Ukuhlaziya impi le sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Amazwe omhlaba siyabona ukuthi arieta ngokuthi bona balobungane le Ukraine bebalobungane le Russia. Siyabona abakunatho lamanye amazwe a democratic ayasola lintenzo iRussia. Then usokhangela amazwe anjabo Zimbabwe, South Africa, lamaya amazwe kwaba lama liberation wars abancediswa yiSoviet Union kudala. Bona bakhangela ngani iSoviet Union ngawo iRussia kabananzelele ukuthi iUkraine la yayipart of iSoviet Union. So yabona amazwe anjalo ikakhulu amazwe anjengaye Zimbabwe lamaya amazwe ahamba kuma liberation wars ngathiwa wona athi bastenda leRussia. Kodwa kusuke kungathi kuyakhonfuse ukuthi kabananzeleli ukuthi iUkraine was part of the Soviet Union. Bona abakhangeli ububi beRussia ebenzayo, bona abakhangela ukuthi uPutin ukhanya ngathiwa umuntu ovela kuSoviet Union. So ngumbono wami ngibona ngani impi leyi isupportwa kumbe abantu basupporta iRussia and Ukraine ngokuthi kulobudlelwane obunjani. Ngichoma abanye bengani ngaba bazi kuhle ubudlelwane wabukhona kwi-history ye-Soviet Union. Umbono wami but ungaphela ama-country ze-NATO bona hhayi bakusayidi ye-Ukraine ngoba bafuna ukuthi labo bezivimbele phambilini kakhulu ungakhayela i-European Union. I-NATO iyananzelela ukuthi iRussia ingavunyelwa yenze lokho ekwenzayo e-Ukraine bazadlulela kwamanye amazwe ensukwini kumbe eminyakeni ezayo.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho indlela ethethwe nguhulumende ukuphathisa kumbe ukungaphathisi abafunda kwele Ukraine kade sebevalelwe yimpi, ingaba na uhulumende ethethe amanyathelo afaneleyo kumbe wehlulekile?
Ngombono wami i-government yeZimbabwe yehlulekile kakhulu ukulondoloza kumbe ngithi ukuprotect ama-student kumbe ngithi ama-citizen eZimbabwe ajese Ukraine. Sibonile amanye amazwe amaningi impi ingakaqali bethumela ama-indizamchina kumbe bethumela imilayezelo ukuthi hayi bantu bakithi phendukani phumanini impi ingakaqali. Kodwa eleZimbabwe azange sikubone lokho. Esakubonayo ku-Twitter mbonani i-spokesperson kumbe i-Ministry of Information yakhipha umlayezelo ethi ama-student asa-Ukraine ahamba ehodwa ngabakho ku-government program. Ngakho kayisiyo responsibility ye-government ukuthi bakhiphe. Njalo sithe sesibona impi seqalile kube lokuthula vele akuzange kube lo mlayezelo okhanya ubambeka uvela ku-government yeZimbabwe. Sibona ama-student eziphumela wodwa edinga imizamo yokuphuma besuke e-Ukraine bezanzela bodwa.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-New York. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. kulesigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sadubula wesifazana oleminyaka engamachumi amathathu lanye 31 wafa. Kulimele abantu elokijini le-Alexandria eSouth Africa ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela ngolwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.